Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuZibandlela 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa kalutho lutho kwezombusazwe.
Ukuyaphawula kukamtsvangirai ngomkhuhlane wakhe, kakutsho ukuthi kuzafana nemabhanga, kakutsho ukuthi kuzokuzana nemithi esibhedlela. Esikufunayo thina kuba uMnangagwa upresident lanxa ehambe wabona ubaba uTsvangirai yikuthi kaguquli enhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe.
Sile ngxoxo lomkhokheli weMthwakazi Republic Party kulandela ukubotshwa, ukutshaywa lokukhululwa kwabo betshengisela ngodaba lwegugurawundi phambi kukamongameli Mnangagwa.
Amabandla nala agoqela iZanu labo Tsvangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare. Akula abakhuluma ngento ezinjeni ishupho ze-education lama-employment opportunities athethwe aniwa abantu beMpumalanga. Bonke bakhuluma ngokuvotelwa kodwa lenyeke balungisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa komkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa ekhatshwe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kalutho lutho kwezombusazwe ngoba bekuyikumbona nje njengesiko lesintu nxa omunye egula. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uthi isehlakalo lesi asikhombi ukuthi ibandla lakhe lisebenzelana lelizano PF.
Hayi, lokhu angiboni ukuthi uhambelana nokusebenzelana. Esintwini uma umuntu egula, sonke siyaphuma xa esesibhedlela, uyasibona sonke siludwende siyambona. Yiwo amasiko ethu esintu ukuthi nxa umuntu egula sihamba liyembona, limxoxise, limkhuthaze, limphathise lapho liphathisa khona. So uhambe nje ukuthi ayibona sonke siyazi ukuthi ubaba uTsvangirai watshela umhlaba wonke jikelele ukuthi unomkhuhlane wecancer. So ulokhu eselatshwa, so bebembona ukuthi sesizwa njani njalo kuhamba njani. Ayisikho ukuthi sesisebenzelana ngezombangazo. Hayi,
uyabuyela ukuyelatshwa njalo kwele South Africa. Lina njengebandla nibona ingane uzabuya nini njalo uzaqalisa nini ukukhuluma labantu?
Hayi, lokho ngakuthiwa ngomlimi ezakuphendula ngoba ukugula komuntu akunamuntu okwaziyo ukuthi uzaphola nini, imithi izasebenza kuze kuphole nini. Sizabona ngomsebenzi wabodokotela ukusebemelaphile emithi epholile olu uzaphola nini athaza ngemsebene ngeke sabakwazi. Lokhu kusemandleni amadokotela nemithandazo le esiyifakayo ukuthi aphangise ukuphola abuyele emsebenzini.
Abaningi bambuka umnumzana Mnangagwa bathi wenza kuhle, uzaba umkhokheli omuhle, ingani yena sesebenzisa umkhokheli wenu ukuthi azuze usekelo ebantwini. Lazo zonke nje inhlelo zikahulumeni azenzayo, kungani yena uvele sokuyikukhankasa? Uthini ngalokho?
Angaba kuyinjongo yakhe, kodwa udubo lukhona ukuthi ukuyaphawula kukamtsvangirai ngomkhuhlane wakhe, kakutho ukuthi kuzafana nemabhanga, kakutho ukuthi kuzokuzana nemithi esibhedlela. Esikufunayo thina kuba uMnangagwa upresident lanxa ehambe wabona ubaba uTsvangirai yikuthi kaguquli enhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe. Ulokhu engene esihlaleni asikaboni nethi nje kumehluko nje othi ngoba lakhathi esizwele ngenkhandi lebhenki usiyadinga izimali asika ngathiwa $20.
Unkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, sixoxelaye ekobulawayo. Ukusilela kwemali kubikwa kulokhu kuqhubekela phambili elizweni lanxa uhulumende esithi wenza imizamo eminingi ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana George Nkiwane, ingcwethi kweziphathelane lezisebenzi, usichasisela okwenzakala eGweru.
hayi awukabi ngono akona into vele ekhanya ukuthi vele ngaleso singono vele kuyafana la ndimnya kopheleleyo nalo hayi kithi ayitola kali amagama amaningi ngenzeki ngalasi ukuthi ngizama ukuthi ngiyenza kuyisavela kwami njengomuntu oyazi ufuna ukubona ukuthi kuhamba njani. Amabhanki amaningi aziveleleka kunomakhadi lokho ukuthi kunamba bani kunamba bani bafuna ukunika abantu abangosebenzi bayanika kungamakhadi khonokho veli okazama ukuthi ngingivasana umbetezaa ama-seven amasikhathi bani
kodwa abantu babedlula yena leyo
i-70 kuya ngifuna ukufuna ukuyikhipha imbidana lapho kona ngoba imbidana lokho yafuna ukusebenza imbidana kwalokho emakhaya awukuthori
intengo yempahla ke
ngizokuthatha nje ukukhuluma nje ngokuthi zabo ukuthi nyama ngizambi intengo yezinto kukhona kuyini ukushiphaya ngoba ukuningi yakhiwa lapho bonke a sokukhwela lokho sokukhwela uthi ngisolo ukuthi andikha kukhoza kuyini even namabhasi ethi ngizothatha ukwaye yemata yethu ngoba kodwa ngicela ukufata ama 15 kwenzeni but ukuthi lokho kuvukule kwekhwekhwe kanti ekhwekhwe yena le lapho isengagqatha $2 kanti yenathi sikhela lo lesiphela le singama $20 noma ngokuthi kanti kuyini lokho kuqhalile kwenza ukuthi iphepha likhona kanjani konke nje ukufuna ukuthi ngone kubathwa imali kuyakhwela into engazi ukuthi kuyini
kodwa abantu nxa likhuluma labo bathini balithemba yini lo hulumende omutsha
ngifuna ukuthi ukuthi abantu bezadresa nje ngoba la bayamuthi zibhethe nje ngomuntu wabantu esikhuluma nabantu ye uyakhuluma nje ngingabe lo lezi ukuthi ukuthatha ngizinto but yikuthi ngiphila njengamaZimbabwe nje ukuthi sethemba ngesisimo yase 7 years ethambe labantu abaliqambela amanga everyday kuzandile ngayo zilungile mina libona ukuthi avela kule ngaba so lokho esikho abantu abanye vele abasakwazi ukuthi umuntu ayenze sekhangela ukuthi ah uthanda sibone ukuthi uhamba njani
lowo ngumnumzana George Nkiwane ingcwethi kweziphathelane lezisebenzi sixoxelaye eseGweru.
Sanibonani balaleli be Studio 7, siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo. Umsakazo we Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke. Lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930 1386 0 1546 0 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa uhlelo lwe live talk kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ku 13680 la ku 15460 frequencies. Siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu VOA Ndebele.
Ivandla lemthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ngoba lizancintisa ezigabeni ezithile zelizwe kulolu khetho. Lokhu kulandela ukubotshwa, ukutshaywa lokukhululwa kwamalunga aleli bandla aze etshengisele esontweni obekukhonza khona umongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Sixoxa lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo.
Ivandla lemthwakazi Republic Party likuliqinisa ukuthi sizangena ekhethweni oluzayo kodwa sizagxila kakhulu eMathebeleni North koBulawayo, eMidlands laseMathebeleni South ngoba lezi kuyizo izigaba esithi thina komthwakazi. So kulapho sizafaka khona ama-councillors, sifake ama-members of parliament. Njalo kuliqiniso ukuthi sibhizi kakhulu ngama-rally kusukela ngoJune last year kuzofika kathesi kusiya phambili. Sithengisa ibandla lethu ebantwini abayibo abaqhakatheke kakhulu ngoba yibo abazavota. Inhlanhla yethu-ke thina njengebandla le-MRP ukuthi amabandla amaningi abevele khona ku-political field yeZimbabwe esicabanga ukuthi akulanto entsha abayitshela abantu kumbeni abayithembisa abantu ngaphandle kwalokhu i-MRP ekuthembisa khona abantu okuvele kuyinto emqoka kakhulu ezaletha i-permanent solution kuma-problem a-affecta abantu bemathebeleni kakhulu-Midlands. Kakhulu sinanzelela ukuthi imathebeleni le-Midlands inothe kangakanani kodwa ama-resources ayo udliwa khona le-ARR ngapha abantu bakithi besala bengelalutho okwabo besiba yikuvota kuphela.
siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayabuka umsebenzi eliwenzayo ikakhulu okukhuluma ngodaba lwegugu rawundi ukuthi lulungiswe lokulwela amanye amalungelo aphathelane lobandlululo. Kodwa usekelo lolu lubona ingani luzafika yini kwezombusazwe kumbe bathanda ukuthi libalungisele khonokho kuphela kodwa bengalixhasi kukhetho.
Bayasithembisa abantu ngoba kulento eyi-one kuphela engenzakala ukuthi iZANU-PF njengoba sikwazi iqhubeke iriga ama-elections. Njalo sekunanzelelayo ukuthi njengoba kwabuza le-MDC special le ekhokhelwa nguMorgan Tsvangirai, esikunanzeleleyo ukuthi abehlukananga kakhulu leZANU-PF. Othola ukuthi kuthola ukuthi isikhathi esiningi iZANU le-MDC njengoba namhlanje ubonile kumbe lizwile ukuthi Tsvangirai labo Emmerson Mnangagwa behlangene, uyazibuza ukuthi kade vele kuyini okubahlanganisayo uTsvangirai eyi-opposition. Nesingasikhangele sicabanga ukuthi izikhathi ezingabantu labo babili bathi vele behlangana ngokuqila imathibeleni njengoba bakwenza ivinda ngesikhathi se-DNU ucabanga uMtambara loqabe loTsvangirai bevalela uWelshman phandle selekhuluma okwakibo okwesweleni kungelandebele phakathi. So engikutsho lapha ngamafithani ukuthi nxa bengaridanga ukhetho njengoba bavele baqala ukuriga ukhetho ngo-1980 akulandlela abantu bakithi abangekela ukusivotela khona ngoba inhlupho zonke esikhuluma ngazo abadala bayazibona bayazivuma njalo bayatsho bathi iminyaka yonke le beswele umuntu ongasikhulumela asilungisele zona. Ungakhangela sohlupho lwamatitha esithoneni agcwele imathibele yonke le migrants efundisa uziyefika ku-ECD. Amabandla nala agoqela iZANU labo Tsvangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare akula bakhuluma ngento ezinjenge inhlupho ze-education lama employment opportunities athethwe aniwa abantu beMpumalanga. Bonke bakhulunywa bakhuluma ngokuvotela kodwa bengeke balungisa ama-problems ahlupha abantu. Siyithi kuphela ibandla kajesu elikhuluma li-addressa inhlupho zabantu singapolitiki. Laba abantu abaningi aba-addressa inhlupho zabantu kodwa bayapolitika beqila abantu bakithi.
Lo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, sixoxelayo ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet ukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uMike Hove weStudio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, nginguMike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Thabo Sibanda ongusakhulayo owalahlekelwa ngumzali ngesikhathi segugrawundi. Sixoxa ngokuphulwa kwamalungelo abasakhulayo abebandla eleMthwakazi Republic Party ababetshengisela umongameli Emmerson Mnangagwa esenkozweni eZimbabwe Trade Fair. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo. Ulibona njani udaba lolo?
Okay. Mina umbono wami ngabantu labana kamboni into erongo ngabakwenzileyo ngoba kade bezama ukutshengisela ubuhlungu obungaphakathi kwezinsizwa zabo njengabantu lami ngomunye owafelwa ngabazali bebezama ukuthi betshengisele ubuhlungu obungaphakathi kwezinsizwa zabo. So ngokubona kwami mina amboni into erongo ngabo. Kungaba lensolo sikuloku ukuthi mhlawumbe kungaba kusechurchi bangafanelanga ukuthi betshengisele ukuthi enkonzweni kwenza into ezinjalo. Manje-ke ngenxa yokuthi mhlawumbe bebengalathuba bengakwazi lokuthi kumbe bengakukhulumela ngaphi lokhu kungaphakathi kwezinhliziyo zabo bakubone kufanele ukuthi layo umongameli azwe isikhalazo sabo kumbe bone lokhu abayikho khona.
Ubona ngani umongameli Mnangagwa kumele ayenzeni ukuze ayilungise le ndaba?
Mina ngesingami ngedwa umbono wami ukuze nje izinhliziyo zabantu abafelwayo labafelwa izihlobo lathi nje sinjengokuthi siyafelwa ngabazali ngakuyenzakala ngakuthiwa kumbe uyakhompasetha ungaba kabili kumbe kube ukuthi uyabaholisa izimali ebakhompasethe ngemali zama ukududuza ethoba amanxeba lana khona kumbe kube ukuthi uyenza inhlelo ezinjengama-regation ngoba kithi le emathebeleni North kubona upani akula regation.
Wena awungitsheleke njengoba umongameli siyambona is now in areas abogobulawayo ubona ngani i-presence yakhe khonapha is an example yokuthi uyazama ukuxolisa?
No. Akungeke kube njikholo. Lokhana ikuvala abantu lokudinga kuphela ukuthi ethole support. Kodwa ke umuntu ohlakaniphileyo uyaphumela egcekeni. Nxa ngikonile mfowethu wena, ngikonile. Ngeke ngithi ngingadlula eceleni komuzi wakho ngithi ha njengoba umbonile indlela ukuthi ngixolise kuwe. Yabona into kunja. Kumele ephumele egcekeni etho ebe le saying ebe le elizwi eliphumayo ukuthi bantu bakithi indaba le ngiyayizwa ikhulunywa 1 2 3. Yabona njengoba ngingakhuluma ngathi mina nginje so mfowethu njengoba ngitshela ukuthi ngaselwa ngumzali umamami wayengumuntu ongafundanga ongakwazi khona ukubala incwadi yesiNdebele. Yabona mina ekukhuleni kwami ngakhula nzima sengikhule nzima lanxa ngingayo esikole eprimary uthole ukuthi akula muntu obuye khangela amabhuku ami ngenxa yokuthi ubaba kakho ngenxa yokuthi akula muntu omunye ozangisapota ekubaleni amabhuku acina kugrade 5 ngisuka lapho ngakwelusana lenkomo zabantu. Xa ngisendisa iy'nkomo zabantu ngibuya vele lanxa antsho laphana bengizama ukuthi kumbe mhlawumbe ngithole lami isicathulo sokuthi ngigqoke umama lo belima kwamphana ngithengele 10 kg yentanyelo ukuze kwanise ukulima nje ukuze lathi sikwanise ukuthi nabanawo bami mbasapoti babona ukuthi kunjani. Kodwa zonke zona lezi zinto kulinxeba eladalwa yikho khona ukuyana and elingeke lilungiseni. Yabona
njengoba sesodela duzani ngesikhathi sokhetho ulasi silule konaso kunikeza abontanga basemathebeleland.
Ya abontanga bemathebeleland mina into engaya advise abafowethu kuphela ukuthi madoda sebenzeni nzima njengoba bezivele sisebenza nzima lokhu ukuthi sithenjiswe olunye umuntu engakalubona ukuthi kungenzakala kunzima kakhulu. Oyelusa inkomo wabo beqine ayelusa inkomo aphelele khonapho kuphela ngoba intuthuko kangayibona emandebeleni njalo futhi singakhangelela ukuthi sithi government thina ngasisiza ngayo.
Hayi ngikuzwile kahle sibanda, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawo ubushelo.
Hayi ngiyabonga.
Balaleli ngile themba lokuthi limzwile usibanda bafethu isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngumike hobe lilale.
Asizweni ezamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo kokobe tunamasibabe tetela mazo. Kangelo kokobe
tunamasibabe tetela mazo. Kangelo ngodaba olunye olukhathele kakhulu. Udaba lokuthi nxa abantu begula abanengi baya ezinyangeni. Lokhu ke kugcela labantu abasontayo kakhulu. Lapha sigcela labafundisi. Nginehlala ngoba lo umfundisi omkhulu uApostle Midian Dube. Phinde njalo ngibe lo mama uzakhile line uMadube. Ngiyalibingelela isihlobo sami.
Ngiyabingelela labalaleli.
Hayi siphile kakhulu. Ye ngixhase ngawe baba mfundisi. Kuyini okwenza ukuthi abantu lobo umuntu esonta ugcine siyenyangeni nxa ukuthi sosezimphethe kubi la?
Ake siqale ngokuthi Dube umuntu wonke ombonayo ophila emhlangeni ungumuntu kamoya. Lokho abathi ngesilungu wonke umuntu is a spirit being. So umuntu especially kakhulu thina la e-Africa ivele ukudalwa kwethu ukuzalwa kwethu sizalelwe sikholwa ezinyangeni. So umuntu lanxa esethendukile weze church nxa ebona ingani izinto azihambanga ngendlela yena befuna zihambe ngayo uyakholole kuthini angabuyela lapho ayevele ethola khona usizo abe sehlanganisa izinto lapho aphuma khona.
Siyawuza kakhulu ke mfundisi Madube, nathi udaba khonapho ungathini?
Ye udaba lukamfundisi ngaluzwa, kodwa iningi labantu sivele singabantu lamasiko. Abaningi noma umuntu azahamba ekholo yabe sembonzeni akholo, but ungafika isikhathi sosana sokuthi uyabe segula kakhulu uyahamba emasikweni ayidinga ukuthi iproblem ingabe kuyikuyini. So kufika futhi ngokholo lwakho, abanye bahamba benjalo besiye ezinyangeni bayafika baphole baphinde babe right, but angapholi umuntu wangifona akayekeli usonto uyabuyela futhi ahambe lokhu esonto. Abanye njalo abaya ezinyangeni umuntu uyabe lokhu esithi uNkulunkulu uzamphilisa, kodwa azaza engxenye igcine iphila, abanye kugcine kusehlula kugcine futhi ebuyele esiye ezinyangeni. Of which kusibisela futhi ukuthi singaze sibe singabantu abamnyama kumbe abantu abasebetshintshile ngokholo, but isiko lethu lisiko vela sililahle siyala silokhu esilalo ngoba okwenza ukuthi umuntu egcine ebuyele esiya khona ezinyangeni kutshengisela ukuthi usiko lulwane sakhula savela sadalwa lithole okhulu belwenza. Yinto yabe vele kwazi ukuthi noma ngaze ngikhule kodwa abadala babehamba beyitshaya amathambo laphala laphala badingisise xa kuthi kule problem umuntu ayelatshwe aphole.
Ye baba-ke mfundisi, ukhanya ngazani ke nxa sesikhangeleke khonapho siyabona ukuthi enkonzweni ngabe kuthiwa lezi zinto zamadimoni akutshaya ngamafutshane sibile ukuthi khonokho kwezinyanga ngoba demoni yini kumbe kuyasebenza
yonke into dube isebenza ma uyikholwa thina asikholwa ukuthi kulenyanga esilisa kusilisa konke kuvela kuNkulunkulu so uma umuntu into eyikholwa angasila ngokholo lwakhe kodwa ke thina enkonzweni sikholwa ukuthi umuntu angathandazelwa abekwizandla angithi uthini lo James encwadini kaJames uthi ukhona yini ogulayo phakathi kwenu makabize abadala bebandla bambeka izandla bamgcobe ngamafutha ukho umthandazo womuntu okholwayo uyasilisa isigulane so kasikholelwe ukuhlanganiseni isiko yebo likhona kodwa ungabheka yona into ekhulunywa ngumadube abaningi ababuyela khona lezinyangeni bekholwa kababuyele emini babuyele ebusuku okutshengisa ukuthi bayazi ukuthi ngemva kwensindiso kusila kungele endaweni eyona lanxa umuntu angaze asile echurchi uzakhola ukuthi usile enyangeni ngoba ingqondo yakhe lokhu ikholo ekuhlanganiseni
bala ngamafutshane madube
ukholo lwakho yilo lokupholisayo isiko lethu lisiko dube akulo ukuthi singalibalekela njani
hayike udaba lethu luma lapha-ke lamhlanje ngithathele leli thuba ukuthi mbonge unkosikazi Sakhile Liline uMadube ngiphinde njalo mbonge u-apostle Midian Dube asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube silale
babe lobo logogo kanjele ezinye ziziziyowagcina amasiko
Sibonge uGibbs Dube obesethulela ezamasiko ngesizwe eziphathelane lokholo.
Ngilamukela ngenjabulo enkulu ngesonto kunjenje uhlelo lwethu lapho esikhangela khona ngezokholo uPastor Jeremiah. Kuhlelo lwethu lamhlanje lo mfundisi osebenzela esigabeni seMathebeleland South umfundisi Benoni Ncube siyakwamukela mfundisi
mina ngumfundisi Ncube uBishop Ambassador Christian Fellowship uSepetrich ikona phezukona
waqalisa nini ukuba umfundisi
uba umfundisi ngaqalisa ngo 1993 kuqeda eBible College eBTC eHarare.
Kuyini vele okwakwenzayo ukuthi ungene kulo msebenzi?
Okay, ngathi ngincane ubaba makade ngumfundisi owayeleader kuleli bandla during that time. So ngakhula ngumntwana ohambe e-church. So ngeza enhliziyweni yami ubaba makade ngikhula during that time kwakunzima izinto zinzima abafundisi bengatholi anything. But mina ngathi ngikhula ngizwa uNkulunkulu ekhulumisana nami esizweni yami ukuthi kumele ngishumayele ivangeli ngceda abantu kwenze ukuthi bekwazi uNkulunkulu ele-relationship ekhulu noNkulunkulu.
Ye. Khona ngapho ngase-Bite Bridge lapho osebenzela khona kulapho kulokhu khona lakathesi?
Ye, ngaqalisa ngiseGwanda kodwa thethi ngise-Bite Bridge. Nge-Bite Bridge ngabuya ngo-year 2000 ngizoqalisa ibandla leli.
Lilawo njalo kwezinye indawo?
Lawo amachurchi zilesini South Africa lilesina Victoria leToyando eBulawayo silechurchi eGwanda silechurchi edawo lapho emazizweva ikhosi lamachurchi amaningi afika ama-19 kulapho esaqalisa khona eGweru lechurchi Khwekhwe silechurchi edinga silamachurchi futhi.
Okwamanje-ke mfundisi Ncube ngizacela-ke usinike ivesi yalamhlanje njengoba kungesonto kunjenje njalo ubusuchumayela ngevesi yona leyo.
All right. Okay, ngizafuna ukukhuthaza omunye umuntu engxenye onespirit of fear oyesabayo especially abanje ngamakristu ngasibala ku-1 John 4:4 Bible lithi khona, little children, you belong to God and you have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So ngifuna ukukhuthaza abanye abantu abasabayo empilweni zabo, especially ngamakristu bayakhonza but bayesaba abalaqiniso lokuthi ku-2018 kwini okuza kuba kuhle kambe impilo yami izoba kuhle yini. Kodwa ngifuna ukuthi sinanzelele sonke ukuthi iBhayibheli lo ongaphakathi wethu mkhulu kula lo oselizweni. So uJesu ngaye phakathi kwakho uyakupha amandla ukunqoba ama enemies akho, laba abangabe zama ukuwisela phansi, amadimoni osindo angabe zama ukuwisela phansi, asithandazeni. Baba wethu olungileyo, namhlanje siyathandaza, sithandazela Baba ispecial ilivela kithi laseZimbabwe. Sithandazela Baba amangcwele ukuthi bakwanise ukubethisa bonke abakugamuleni, bonke Thixo wamangcwele, labantu bonke abaseZimbabwe babusise, bayenzele kahle, basize bengesabi lutho, kodwa bethembele kuwe Thixo wamangcwele, uJehova olwelayo, uJehova obhikelayo. Baba babusise, bagcine ngendlela emangalisayo. Siyathandaza ukuthi Thixo wamangcwele bayenzele kahle, bebona isandla sakho Nkulunkulu wamangcwele esikhathini zobunzima, bayenze bephumelele, bapha amandla amatsha ebona ukusebenza kwakho. Konke nginikeza kuwe, kuthi sonke umuntu olaleleyo namhlanje ngalesi sikhathi bayenzele kahle Baba, bayenzele bephumelele, baqinise ngegama likaJesu. Konke sikunikeza kuwe ngegama lomfowethu uJesu Kristu, siyabonga sithi amen.
Belilalele uhlelo oluphathelane lezokholo lesiKristu. Sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngibonga umfundisi ebengixoxa laye namhlanje, umfundisi Benoni Ncube.
Asizweni umculo kazinja ziyamluma lobonakele besithi ngisize. Sizweni umculo kazinja ziyamluma lobonakele besithi ngisize. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa kalutsho lutho kwezombusazwe. Sixoxe lomkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo kulandela ukubotshwa, ukutshaywa lokukhululwa kwamalunga aleli bandla etshengisela ngodaba lwegugu rawundi phambi kukamongameli Mnangagwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.